Ekhuluma emkhosini wokwethula ibhajethi leyi, umnumzana Mthuli Ncube uthe uzulu weZimbabwe usatshengisa ukuthemba uhulumende weZimbabwe esithi lokhu kubonakala embuthanweni yokuthola imibono kazulu ngendleko kahulumende. Kubhajethi yalonyaka uhulumende wabele imali eningi kugatsha lwemfundo yeprimary lesecondary oluthole amabhiliyoni edlula amajumi amahlanu lengxenye i-55.2 billion, lulandelwa ngezempilakahle oluthole lalo amabhiliyoni edlula ngamajumi amahlanu 54.2 billion. Uncube uthe umkhuhlane we-COVID-19 udale umonakalo omkhulu kusimo somnotho elizwe, ngakho-ke bakubone kufanele njengohulumende ukunakekela abantwana kubhajethi yalonyaka.
Provide support towards the purchase of PPE. Government acknowledges the plight of the girl child during these difficult times and commends initiatives to reduce their burden. As such, the budget will continue to provide sanitary wear to female learners from vulnerable households. Overall, an allocation of $55.2 billion has been provided for the Ministry of Primary and Secondary Education.
Sizathenga ama PPEs. Uhulumende uyavuma ukuba abantwana abangamankazana bathwele nzima ngalezi zikhathi, njalo sifuna ukwehlisa indubo zabo. Sizakupha abantwana imvunulo yokugqoka ngesikhathi besesikhathini. Sizakhupha imali engange 55.2 billion kugatsha lwezemfundo yaphansi.
Umgcini sihlalo wekomiti yezemfundo edayile iParliamente, uNkosazana Priscilla Msiyayirambo Mshonga, uthi lokhu kuyathokozisa.
Ngithabile sibili ukuthi sikhulumile le ndaba, kodwa kuyamele ngikhangele imali zangikhona ukuthi banxa zifakiwe, one zizaphuma yini, okwesibili zizahamba yini lapho ezimele zihambe khona. Siyakwazi ukuthi umnyawo lo odlulile benginikwe 200 million khathesi unike 500 million e-sanitary way. So kuzamele sikhangele ukuthi bathenga i-sanitary way engakanani. Iviki lona leli elibuya size yabe sisemakhaya sizama ukukhangela ukuthi ingenile yini yona le i-sanitary way asinike yona umnyaka odlulilelwe. Kodwa manxa ukhangela ukuthi siqalise vele ingavunywa indaba yena le.
Umkhokheli webandla liphikisayo le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthi ulethemba lokuba libhajethi kuzamele ibone ukuba impilo zabantu ziyathuthukiswa.
Njalo ukuthi ungathamela ibhajethi yona le kumele sikhulume ngama-figures, kodwa sokuseleke ukuthi sifuna ukuthi zibone ukuthi ibhajethi le iyayenza izinto abantu abazazibona. Ibhajethi le fanele ibone ukuthi abantu bathole imisebenzi. Ibhajethi fanele ibone ukuthi abantu bathole ukudla ezindlini zabo. Ibhajethi fanele ibone ukuthi abantu baba nezindlu zokuhlala, abantu bebe nezibhedlela ezinemithi, lamadokotela azikolo, abantwana befunde kuhle, kube la manzi ahlanzekileyo. Khathi sodubo lwamanzi luyahlupha emadorobheni, luyahlupha emakhaya, luyahlupha. So ibhajethi le kufanele ukuthi ibone ukuthi izinto zonke lezi ziyayenza kahle.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Masimba Kuchera yena uthi loba nje ibhajethi yalonyaka ikhangele indubo ezibhekane labaningi, kuqakathekile ukuba incede uzulu.
Njalo kungabi le corruption, kungabi le nketha yabetshabe, yikho esesikukhangela ukuthi izikolo zangkhona zizathola njani le sanitary wear naleyo PPE. Kodwa kuyinto okumele siyamukele sibili ekhulunywe ngubaba uNcube.
UNcube uthe uhulumende weZimbabwe uzakwehlisa indleko yakhe yeholo lezisebenzi ngokwehlisa indleko yama-subsidies, njalo uzaqakathekisa ukuba ilizwe lithole imali ugatsha lwezokwemba. Uthi kuzaba le mali ezakuya kunhlelo zokuthuthukisa izigaba olu-devolution of power engaba ngamabhiliyoni phose angamashumi amabili i-19.5 billion amadola eZimbabwe. Imali ephiwe ugatsha lwezokulima ifika kumabhiliyoni edlula amashumi amane 46.3 billion. Imali ephiwe ugatsha lwezamakampani amabhiliyoni edlula amabili i-2.3 billion. Ukuthi olokwethekelelwa kwelizwe lwathola amabhiliyoni phose amabili 1.8 billion. UNcube ugcizelele esithi uzakupha imali yokuba umgwaqo ohlanganisa i-Beit Bridge ne-Harare ube usuphelile ngomnyaka ka-2022, kuthi uhlelo lwamanzi olwemathebeleland Zambezi Water Project wathi lalo kumele luqakathekiswe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.